So we see card descend about VOA in the belly.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni owe Studio 7 ngesonto mhlaka 29 kumpalakazi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Enje, abanye abaswelayo elizweni kanye labagogileyo abakhubazekileyo lentandane bathi balokhe bethola usizo lokudla lezinye impahla zokusebenzisa kunhlanganiso ezizimeleyo lakuhulumende ngalona leli ikhefu lekhisimusi.
Sifuna sicubungula sibonisisa ukuthi yibaphi abaswelisisayo ngoba inamba yamahampazi ebesiyiphiwe ibingeneli wonke umuntu phakathi kwesigaba.
Kambe lona ilanga lekhisimusi lithakazelelwa ngamakholwa wonke na njengelanga lokuzalwa kukaJesu?
Thina ebandleni asiselebrethi ikhisimusi ngoba ebhayibhilini laphana uJesu wasiyela ukuthi simkhumbule ngesihlo.
Sicubungu la okwenzakale kwezemidlalo ngomnyaka wonalo esesikugqiba okugoqela ezenguqu imidlalo yama-Olympics kwele-France kanye labazancintisa kukhetho oluzayo olwenhlanganiso yezenguqu yezifa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abanye abampofu elizweni kanye labagogileyo abakhubazekileyo lentandane bathi balokhe bethola usizo lokudla lezinye impahla zokusebenzisa ikakhulu kunhlanganiso ezizimeleyo ngalona leli ikhefu lekhisimusi. Lokhu kwenzakala iningi lisithi umnotho welizwe ulukhuni njalo alenelisi ukuthenga ukudla okweneleyo lezinye impahla kanye lokubhadala indleko kumakhansili lezikolo. UKhansila Khalazani Ndlovu oka ward 10 eNtumbane kobulawayo usichasisela ngokwenzakala esigabeni sakhe.
I-23 Investments, popular known as CTI kobulawayo, company ebona ngezokupaka, it's a private company, yena lise ukusupplya abantu bakobulawayo mhlawumbe ngithi ward yam particularly uward 10. Ama vulnerable groups benelisile ukuthola ama Christmas hampers. They were identified by ama social workers ngoba basebenza phakathi komuzi. They know the categories. Besincedisana sicubungula sibonisisa ukuthi yibaphi abaswelisisayo ngoba inamba yamahampers ebesiyiphiwe ibingeneli wonke umuntu phakathi kwesigaba. We're getting 63 if I'm not mistaken. So it's very hard ukukhipha u-63 phakathi kwabantu abamore than 11,000, but kwenelisile ukwenza through the social workers because they are trained to do this job. Ngancedisana labo lami ngakonfirma ukuthi these are the most vulnerable groups abakhona, abantu ababhenefithileyo ngabantu abadala abakhulileyo, abantu abaphila lobugoga ngezintandane.
Wona umomo unjani ngaleli khefu lekhisimusi? Abaningi bakhanya besenelisa yini ukuthi belithakazelele leli khefu njengeminyakeni edluleyo?
Leli khefu lika-2024 lika-December ngibone lehluke kakhulu. Abantu behluleka ukulithokozelela njengamakhefu wonke njengenjayelo ngoba umumo wezomnotho ungani uphansi kakhulu, abantu abalalutho. The groups yabomama, omama vele behlulekile because kade sebekhangelele ukuthi umntwana uma esiya esikolo next of next week umntwana abe selento ezifaneleyo. So basuke baqakathekisa ukuthi bagijime bathenge amabhuku ngakhona kokuncane okukhona. Abantwana abasatholi ukuthokoza okufaneleyo okunjengeminyaka yonke ngoba i-economy hayi iyehla sibili, abantu bathwele nzima.
Lowo ngukhansila Khalazani Ndlovu oka ward 10 eNtumbane esixoxelaye esekhezi. Kambe bonke abokholo lwesiKristu bayalithakazelela na ilanga lekhisimusi? Asizweni udaba olulandelayo.
Ngiyabingelela, ibizo lami nguSihle Muzenda, ngingumfundisi weGlory Embassy Worldwide lapha kobulawayo. Yebo, likhefu eli thakazelelwa ngabantu ngoba abantu bavethola ukuphumula abanye emsebenzini labantwana besikolo labo bethola ukuphumula kusiba khona i-celebration nxa sisiya kodwa thina ebandleni asi-celebrate ikhisimusi ngoba nxa sisiya kuma-origins akhona siyananzelela ukuthi ayisiwo awezile enkosi ngoba ebhayibhilini lapha nathina sa uJesu wasithiyela ukuthi i-celebration langendlela kumele simkhumbule ngakhona wasithiyela ukuthi simkhumbule ngesidlo lapho sisidla isidlo kube yiso isikhathi lapho esikhumbula khona uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu. I-25 December vele lilanga ebeli-celebratewa even before the birth of Jesus Christ. So nxa ususithi uyagxila kuma-roots akhona uzathola kuyukuthi kulani lokuzalwa kukaJesu. Ngathi yinto nje ama-traditions of men kukhonzwa ezinye izithixo ezingaso Jesu Kristu. Yebo, amachurchi amaningi akuselebrate afika alandela nawo nathi sasikwenza kudala, kodwa ngokwambulelwa le revelations uzobe usunanzelela ukuthi no, besilahlekile silibandla as the body of Christ. So it's very important, paramount ukuthi sibuyele back to the original, to the word. Kodwa ke ngenxa yokuthi into esiyithole ikhona ungeke upho uyiguqule masinyazana, kodwa siyathemba ukuthi nxa silokho siyijumayeza abantu bazonanzelela ukuthi hatshi si-celebrate ukuzalwa kukaJesu, si-celebrate okunye okwakuvele kukhona. Even nxa ungaze uye ku-Google njengoba kulezi nsuku i-knowledge nje isezandleni zabantu, u-Google uzathola kuyukuthi uyakuthola konke khonoko ukuthi ikhisimusi 25 December what it is. What is it that is being celebrated? It's not actually the birth of Jesus Christ as per se, but it's the original is more satanic. Iko ngakutsho ngekhisimusi.
Lowo umfundisi Sihle Muzenda owebandla leGlory Embassy Worldwide kwoBulawayo. Asizweni umbono kamfundisi siyaphambili moyo owenkonzo yesiKristu eyeLiving Christ Pentecostal Ministries International ngalolu daba.
Thina esikutshoyo njengamaKristu yikuthi lonke langa thina siyathakazelela ukuthi uJesu wazalwa, ukuthi uJesu wasifela esiphambanweni, ukuthi uJesu wathwala izono zethu. Akula specific langa elokuthi thina ngathi silithakazelela ngoba ngumhlaka 25, ngoba na ungakhangela i-Jewish calendar uzathola ukuthi ithiyene le-Happy calendar. So kugcine sokungani kule controversy, kodwa ngalo lonke ilanga siyathakazelela ukuthi inkosi uJesu yazalwa, into emqoka kithi nokuthi izalelwa ukuthi sindise thina abantu sibe seduze noNkulunkulu kungenani nokuthi wazalwa ngaliphi na.
Sesikhangela yona leyi ikhisimusi ungathi bekuqhubeka njani?
Isikhathi sekhisimusi kanengi abantu babe bephanana izipho, isikhathi sokukholisa, isikhathi sokucelebrate, abantu bephengelana amagifti, kukhunjulwa nalabana abaswelayo, abantu bakwanisa ukuthi babafinyelele ngoba balokuzwisisa ukuthi isikhathi sokucelebrate. Yikuthi nje okusuka kwesi sikhathi kungani kuyachaya yikuthi i-economy yethu kayimanga kahle, kakhulu eminyakeni lo obungumnyaka ongamanga kuhle, sikhangele zomnotho. So uthola ukuthi kuba nzima kakhulu ebantwini, ikakhulu abasemakhaya, ukuthi banelise ukuthi bathole khona ukudla okwaneleyo. Abanye ngababe bethembi kakhulu ukuthi emsibulweni ogwanda ngapha ngabathemba abazela eGoli, ungakhangela kokunzima izinto lapha emabhodi amabhasi akeanganabanjwa kudika le ndaba zi-smuggling. Uthole ukuthi abanye uzahlala eboda 3-4 days, lokuyisinta kede lakho kucine sokuwonakele kumbe sokufika after Christmas.
Kodwa khona ekhaya khona lapho khona kunjani, abantu bayafinyelela yini amanzi, izifuyo zinjani emasimini, buyanibeka yini?
Izulu liphuzile ukunalo nyaka, inkomo emthubulweni ogwanda zifile kakhulu inkomo zifile igama lonke leli lokugcwele kunuka kuphela kugcwele amathambo izidumbu zenkomo ezifile ngoba indlala libe inkulu abantu bengenelisi futhi ukuthi bathenge isikuba isikuba siyadura inkomo zafa kakhulu kodwa seliqalile lona ukuna ningazi ukuthi likhave indawo zonke khona kuqalisa ungani kuyahluma sethemba ukuthi lezi ezisele izifuyo zizaphili kakhulu nxa lingaqhubeka lisina.
Lowo umfundisi siyaphambili Moyo oyinkonzo ye Living Christ Pentecostal Ministries International esixoxelayo eseguyu eGwanda. Luyalandela uhlelo lwabasakhulayo. Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguJaba Kancube. Namhla sixoxa lo Councilor Willard Moyo oka Ward 29 eSlovela eNkabaze enguye okhuluma ngohlelo lokuphathisa umntwana oyinkazana ukuthi enelise ukufinyelela esikolo.
Hlelo lolu oluthokona inclusive education for a girl child luhlelo olusekela umbono kahulumende owe-Vision 2030 ukuthi kufuze ukuthi kushafika umnyaka ka-2030 uhulumende ikhangelele ukuthi umntwana oyinkazana abe sephakanyisiwe ezingeni akilo akhwele laye ayefika ezingeni elisemntwaneni ongumfana. Inclusive education system leyi itsho ukuthi umntwana oyinkazana kafunde ubungcitshi afunde ubuqeqetshi obuphezulu kakhulu ekutheni abe naye umntwana ozimiseleyo. So sinohlelo njengesigaba olukhangelane nalolo hlelo oluluhlelo olusponswa kakhulu yiPlan International isapota kakhulu uhlelo lwe-inclusive education for a girl child ngokuthi isincedise ukwakha okuthiwa khona yi-low cost boarding facility eDonsa secondary nakusecondary okuthiwa khona yikaganya secondary.
Okwakhathesi selihambe okunganani, yikuyini osekukhona okuzaphathisa-ke umntwana oyinkazana?
Uhlelo lolu okwakhathesi lusezingeni eliphezulu kakhulu ngoba ngikhuluma nje izakhamizi zakithi eDonsa zahlala phansi zahlangana zathi zona hayi madoda asincedisana neni le plan. I-plan iyathenga i-material iqhathe i-construction company ezokwakha le-boarding facility. I-plan yasesithi hayi njengezakhamizi zahlanganeni phakathi khona nini inhlabathi ezitholakala lokhali.
Uhlelo lolu ngalesi sikhathi lungakaqali ukusebenza, yiziphi indubo ezikhangelane la amankazana ikakhulu abahlala khatshana lesikole?
Example eDonsa kulabantwana abasuka as far as eDomlanda, as far as kusasa, as far as khatshana komkhuhlane emakoronga bahamba imango emide 10 to 15 kilometers ehamba isiye esikolo aphinde ehambe 10 to 15 kilometers ebuyeleka kuthi ukuthi uyahamba 20 to 30 kilometers per day ehamba ngenyawo umango omude kangaka esiyafunda ezindleleni uhlangana namathekethe abathaya izimali uhlangana nabadliwe ngubi uhlangana nabafana abaxhwalileyo bembambabamba benenza konke adistebheke ekufundeni kube kulama-pregnancies amaningi abantwana abangamankazana esiwabona esigabeni sami lapha bezithwala bebancane abanye besenza ama-early child marriage isiyakwenda bebancane.
Ezinye izigaba lingazikhuthaza ukuthi zenze njani ukuvikela umntwana oyinkazana?
Umntwana oyinkazana ngingathi mina kwezinye izigaba abazi ukuthi ungafundisa umntwana oyinkazana usufundise isizwe. Umntwana oyinkazana ofundileyo uzathola umshado wakhe kumbe ijaha lakhe ezikolo ezinkulu lapho afunda khona kumbe ema-universities kuma-colleges. Izinga lempilo yomntwana oyinkazana nxa efundisiwe ingakibo itshintsha for good ngoba ukhwela esiya phezulu. Singafundisa umntwana oyinkazana sesifundise nabantu abakhazi abazala. I-statistics esanda kuzithatha lami ngike ngazenza khonapha kithi eDonsa nginanzelela ukuthi umntwana olomama wakhe ofundileyo oyi-professional olomsebenzi awenzayo kukalutshwana ukuthi ehluleke ukufundisa abantu abantu abantwana abangamankazana bangasingabafundisa sesifundise isizwe sonke, singafundisa abantwana abangamankazana sesifundise umhlaba wonke. Asiyekele nini izigaba zakithi emaphandleni kakhulu ukwendisa abantwana abancane, asekele nini izigaba zakithi emakhaya emaphandleni ukuvumela abantwana abancane behlukunyezwa kwezocansi kumbe bebanjwabanjwa ngokungekho emthethweni. Asibekeleni bekhule laba abantwana babe izinkokheli ezinhle eziqondileyo zakusasa ezizabe zifundile ezizathatha umhlaba wethu esikiwo ziwuse phambili nathi sesikhulile sesiluphele.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lo Councillor Willard Moyo okaward 29 esilobela eNkabazwe onguye okhokhela uhlelo lokuthi abantwana abangamankazane bevikelwe benelise ukuya esikolo. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyabonga Tabo. Ngesizwe ezamasiko.
Sigcina amasiko
kwenu.
Ngiyalamukela kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lilami uMthembu Othembayo uGibbs Dube. Namhla sixoxa loNkosazana Thethwe Bhebhe, ingcwethi kwezamasiko esintu. Njengokulithembisa kwami sixoxa ngodaba lwesithembo. Mabhebhe, kunjani mama?
Siyaphila baba Dube, kunjani?
Hayi, siyaphila kakhulu. Akusitshele wena ukuthi ubona njani udaba lwesithembo.
Ngiyabingelela emsakazweni lakubalaleli. Isithembo sona ngokwaso silusiko lwethu thina isizwe esinsundu, sinjalo nje asisonto embi but sagcina sesisenziwa ukuthi sikhangeleke sisibi ngenxa yokuthi ntshatshintsha kwempilo nje.
Yes, ngathi wena kunje umuntu engathi ufuna ukulobola ufuna ukufaka esithenjini ungakuphatha njani kwakho?
Okokuqala sikhuluma ngokulobolana sekusiya ngokuthi inhliziyo yami ngimthanda okunganani lowo muntu. Okwesibili ngikhangela ukuthi economically ngumuntu ongamelana nokuthi engayenelisa ukuthi lami ngibe lempilo e-right njengonkosikazi wakhe. Okwesithathu ngikhangela ukuthi kulesivumelwano le-transparency yini from unkosikazi wakhe wokuqala, if ngimthanda konke khonokho ngisuthiseka ngakho ekubeka igceke kuvunyelwana angilankinga.
Ye, nxa sisikhangela kodwa siyakwazi ukuthi omama labo baba vele banjalo kuba lobukhwele obumangalisayo. Wena ubonani isithembo esithenjini lapha bakubamba njani khonokho?
Ubukhwele bukhona but ungananzelela babadubela balaleli, ubukhwele bubangwa yikuthi kuyabe kungalinganiswa. Nxa kuyikuthi ubaba ulomkhonomi owenela amakhosikazi akhe, ngizaba lobukhwele njani? Ngoba nxa umadube ethengelwe ibhenzi lami eyami ikhona, ubaba nxa elinganisa isikhathi nalokhu akupha amakhosikazi wakhe indlela nje ebaphethe lo mnotho owenela everybody, akubi khona ubukhwele. Kusuka kube lobukhwele lomona nxa kuyikuthi kuyaswelwa lobaba kalinganisi i-attention.
Ye, ngaphandle kwalokho phela siyakwazi ukuthi emacansini lapha unazibani noza kuthiwa hayi lamhla ubaba unazibani, akuhluphi khonokho? Mabhebhe,
yikho engikuthoyo ukuthi kufuna kube le-open communication and transparency. Nxa kuyikuthi ivikile ubaba kumele abe kimi kodwa for some reason ugcine esekumazibani, kuyikuthi the three of us we are in it together, akubi le nkinga. But lapho kungela proper or open communication khona kuvele kuzaba lama-issues le mona lani lani. But okule-openness kufuna kube le-open communication likwazi ukuthi libathathu in everything, every step of the way lenza libathathu nxa kuyikuthi libathathu. Nxa kuyikuthi ulamakhosikazi angu-4 akukho valelwa phandle kuzinqumo ezithathwayo. Ngokunjalo ngiyabenzwisisa ukuthi kumele abe kimi but for i-reason enje akekho ungale kumamoyo. Nxa kule openness akubi lomona.
Yes, ngathi ukhanya ngizani wena uyasisekela isithembo, ungatshelani abantu ngesithembo?
Okwenza isithembo ngisisekele ngizwisisa ukuthi isizwe esinsundu sakhula njani, sadabuka njani. Okwenza futhi ngisisekele mina mbona kungcono kulokuthi ubaba angithathe ngithi ngiyi-1 then kube labanye abangu-7 engingabaziyo phandle ngale bekhona. But mhlawumbe ethi sithonile sembona ngabantwana sebemetha iDNA yalapha ekhaya ukuthi hayi lokhena kubuhlungu kakhulu, but if yena ubabe siba open ukuthi ngizibone ngani ngeneliswa ngabathathu ababuye ekhaya kube official sikwazi ukuthi sibathathu, then kulula even ukuplana ifuture, kulula even kungabali inkinga nyabe ngikwazi ukusukela ngapi. Mina ngibone ngani singcono ngaleyo ndlela.
Siyabonga kakhulu ke Nkosazana Kethiwe Bhebhe, ungathenda kusasa ma.
Ngiyabonga baba Dubela balalela.
Siyabonga kakhulu ke Kethiwe Bhebhe, belilami namhlanje uMthembu Sithembayo uGibbs Dube. Asihlangane nini njalo ngeviki ezayo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Uhlelo vuselela umoya lamuhla silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Sihlangane njalo bathandekayo bantwana benkosi enkulu. Namhlanje ilizwi lenkosi ke elokuvuselela umoya kulona lolu suku lwanamhlanje oluyinsonto yokugcina yomnyaka. Siyakubala encwadini kaHezekiah uHezekeli 36, sibale u-25 lo-26. Kufundeka kanje verse 25, ngiyakunifafaza ngamanzi ahlambulukileyo nihlambuluke, nihlambulule kukho konke ukungcola kwenu nakuzo zonke izithombe zenu. Verse 26, ngiyakuninika inhliziyo entsha, ngifake phakathi kwenu umoya omusha, ngikhibe inhliziyo yetshe enyameni yenu, ngininike inhliziyo yenyama. Zihlobo ezithandekileyo, umnyaka ube mude. Umnyaka lo ubulezinto zawo ezenze kwenzakala, sabona sezwa sahlolisisa sacubungula izinto eziningi. Umnyaka lo ususeya emaphethelweni. Umnyaka lo ususiba umnyaka osesiba mdala. Njengazo zonke izinto ezibandala ziba lamaqhubu lokungcola lengcekeza okumele ukuthi nxa sisiya eminyakeni omutsha, ingcekeza leyo singahambi siyithwele sihlukumezekile ngezinto eziningi kakhulu. Sisahlukumezeka namanje, sihlukunyezwe sasahlukunyezwa ngamazulu, ukuswelakala kwamazolo lamadlelo ezinkomo lakho konke saswela lezimali. Yikho sithe ekugcineni ebheneza uNkulunkulu usisizile ngoba nasaphila. Kodwa namhlanje abese sithi kunjalo nje uNkulunkulu uthi phakathi kwethu isingcolile ngezinto ebezisenzakala ku-2024. Inhliziyo zethu zisuke zaguquka zaze zacabanga lezinye izinto ezingathi izibozi ezingafanelanga abantu ngenxa yokuhlupheka. UNkulunkulu abesesithi ke nxa sekunjalo njengoba imoya yethu bekhathele idangele, uza kusifafaza ngamanzi ahlambulukileyo sihlambuluke. Ngakho ongathi yena kalachatha kalachatha konanga ngo-2024. UNkulunkulu uthi ke buyanini ke mina ngizalihlambulula libe batsha njengomnyaka lo omutsha eliyangena kuwo. Uthi uzasihlambulula kukho konke ukungcola kwethu. Singazake sikulandelele ukungcola kwabantu ngamunye ngamunye. Okusala kithi lowo nalowo uyakwazi ukuthi ungcole njani. Abanye singcole ngamanga, ngokuncitshana, ngokunyeyana, abanye bazibabulala lokubulala, abanye bantshontsha bazibantshontshela izintandane labafelokazi belezikhundla ezinkulu. Kodwa bangcola ke khonapho, abanye lamagama abo aze akhulunywe abantu benyenyeza besesaba ukuthi bazakuzwakala. Abesesithi uNkulunkulu ke verse 26, ngiyakuninika inhliziyo entsha, ngifake phakathi kwenu umoya omusha, asikhulekeleni ukuba ngo-2025 kukho konke lokhu ekade kusenza inhliziyo zethu zibe lukhuni zingakhambi zifana le nhliziyo yelitshe. UNkulunkulu umile laphana uthi come 2025 ngiyakunika inhliziyo entsha, ngikhiphe inhliziyo yetshe enyameni yakho. uvuma ubana inhliziyo yakho imonele uNkulunkulu ngo 2024 woza 2025 abantu kabaguquke bamukele inhliziyo entsha xa bengena eminyakeni omutsha asikhuleke baba thixo ingcwele senze sibe ngabantu abatsha xa singena eminyakeni omutsha oka 2025 ngoba sivumile ngo 2024 sithe Ebenezer amen.
Sibonge umfundisi Thandeko Zinti Mgandla obekuhlelo uvuselela umoya. Kwezemidlalo lamuhla. Sicubungula okwenzakale kwezemidlalo ngomnyaka wonalo esesiwugqiba okugoqela izenguqu imidlalo yama-Olympics kwele France kanye labazancintisa kukhetho oluzayo olwenhlanganiso yezenguqu ezifa. Silentathela izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasvanda.
Iningi labantu lithi umdlalo wenguqu elizweni ubugcwele inkohlakalo lonyaka. Onompembe besehluleka ukuphatha imidlalo okwabangela ukumiswa kweminye ethize abalandeli bamaqembu bephosela amatshe enkundleni besilwa. Omunye unompembe womdlalo wenguqu unkosazana Blessing Dlamini uthi ibhola lalonyaka belisezingeni eliphansi.
Belinye lamncintiswano omningi njengeminyaka yonke bekuphonga ukuba libhora nje njalo bekulibhora ebeligcwele kakhulu kukhonona. Ngokuthengiswa kwamagemu, ukuthengwa kwabonompembe, ukulwa kwabantu.
Iqembu leDynamo zathatha inkezo yeChibuku yalonyaka elalithethe ngomnyaka odlulileyo. Iqembu leShamva iSimba Bora lithethe isicoco soba yintshantshu yeCasilaga Premier Soccer League ka-2024 okusolwa ngabaningi besithi linqoba ngoba lincediswa ngonompembe be-PSL. Ohlaziya ezenguqu uMuzwethu Hadebe uthi amaqembu enguqu abekhala ngonompembe nxa edlala leSimba Bora.
Abanye bebelokukhonona ikakhulu kweminye imidlalo ebidlalelwa khona le eWatsanaye. Abanye besithi onompembe esikhathini esiningi kaba yenzi kakuhle balokusekela iqembu leSimba Bora. Asazi ukubana kungabe kuliqiniso lokho kodwa ke kuyinto esuke yasingathi isiphambanisa ukwenza kuhle kweSimba Bora.
UHadebe uyaphambile ecizelela ngomdlalo wenguqu ujikelele eZimbabwe.
Ngiyazi abanye bathabile kakhulu abeSimba Bora ngoba belomnyaka wabo wesibili Premier League bakwanisile ukubana bethathe i-league title kuzokuthi Dynamo layo iyakholisa ngoba iyenelisile ukubana ithole iChibuku Super Cup okweminyaka emibili ilandelana.
Obengumqondisi we-Arsenal Movers iqembu lenguqu ebelidlala ku-PSL eZimbabwe kodwa seliwile la ku-Division 1 umnumzana Juma Piri uthi ibhola leZimbabwe libulawa yiyo inhlanganiso ye-PSL. Njengomuntu owakwamela ilizwe kumdlalo wokugijima uJuma Pho uthini ngomdlalo wama-Olympics walonyaka?
Ama teams are struggling. I-PSL takes a lot of money lezifa lapha kuma team styles. So for ama clubs to break even vele kuba nzima. I think we need to make some changes somehow. Ama Olympics ahambe kuhle. I'm not really complaining about Olympics. I think ahambe kahle. Ngikhala ngebhora lethu lakithi lapha. Hey, national team did very well. So I think we need to support him.
Umdlali waba lodumo odlala iZimbabwe Sevens amaZulu kanye leqembu lamaWarriors uMzondo Mkhatsa usola uvalelwa ngaphandle kwabadlali benguqu kukhetho leZifa ngenxa yokuthi abalawa ama 5 all levels afunakalayo ukuthi bancintise kukhetho lokudinga ozaphatha iZifa.
It's unfortunate to Alois Bunjira lo Benji, they didn't make it for those positions. Custodians of the game ukuthi be at least they were given that opportunity ukuthi beqoqele as a bowler, knowing ukuthi ama interest wabo they will be for good of the game. I'm hoping and I'm wishing everybody the best who is standing for my elections. And congratulations to Zimbabwe national team for qualifying for ama AFCON.
Iqembu lenguqu lamaWarriors lingenile kuma finals emidlalo yeAFCON ngomnyaka ozayo eMorocco ngokwesine ungena kulimidlalo. Umncintiswano wadlula ngo-2023 eZimbabwe lehluleka ungena ngoba lalivinjwe yiFIFA ukudlala lamanye amazwe lisetheswa umlando wokuthi uhulumende uyangenela kwezemidlalo. Ukwazana Buhle Ngwenya yingcwethi kwezemidlalo etshiyeneyo.
Ukubuya sidlale and manage ukuthola ithikethi liliyana eli-AFCON 2025 is a huge achievement. We say we are going to crack one. Mangazana, we are the bronze. The Wafana, we are the bronze. A masses is a good cricket. A yinging chubuti sends a good little cool. A grassroots as serious in higher abandu ava kakashigileo.
Indaba esekhuthini ludaba lokhethelwe zifa mhlaka 25 January 2025 lapho inormalization committee evimbe owayengucaptain wamaurias ubenjani marwaru uprofeti walter magaya owezombusa uthemba mliswa ukuthi bancindise ngoba bengela mfundo efunakalayo yama 5 all level subjects ngibe nesito 7 igabram ezo chisas band
silugqiba lapha ke uhlelo lwethulwa namhlanje olivalelisayo yimi usithandekile mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ukusasa. Thank you.